Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamkela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 4 zibandlela 2025 ngutaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi iBraille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zamaphandleni zithi ubulukhuni omnyaka ka-2024. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. EleZimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lweWorld Braille Day. Usuku lolu olwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka-2019 luthakazelela ngenhloso yokupha uzulu ulwazi ngokuqakatheka kweBraille njengendlela yokuthi abangaboniyo bathole imibiko ezakwenza bafinyelele amalungelo abo ngokugcweleyo. Umanyano we-United Nations uthi abangaboniyo abedlula i-billion emhlabeni wonke jikelele basengozini yokuba mpofu kanye lokuhlangana lezinye indubo ukwedlula abanye, ngakho usuku lolo luqakathekile kakhulu kubo kanye lakuzulu. Ukuze sithole okugcweleyo ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera okuhlanganiso ye-Center for Disability Rights.
Ngingathi usuku lolo luqakathekile kakhulu, ikakhulukazi kubantwana abangaboniyo lalabo abafundisa iBraille, ngoba uzananzela ukuthi umuntu engafunda iBraille uba more able ukwenza into ezinjengama-spellings ukwehlula nxa usebenzisa itechnology yalezi nsuku enjengamakhompyutha.
Usuku lolo lunanzwa iZimbabwe yona isingaphi nxa kukhangelwa ukusebenza kweBraille?
Siyazama njengelizwe, kodwa kulokuningi esingakwenza. Okuqala, ukuze izifundi zonke zibe lolwazi olweBraille. Okwesibili, uthi sibone ukuthi sisebenzisani nxa sibhala iBraille. Uzananzela ukuthi izikole eziningi zisasebenzisa ama-slate lama-styler. Yona technology ayisatholakali, so kumele lathi simuve ukuthi sisebenzise okungama-Perkins Braille, ume lenye i-technology nje engenza ukuthi isifundi labanye kube lula kibo ukuthi basebenzise iBraille, so ukuthi babhale iBraille. Khathesi ngibona njengami kuloduko olokuthi asila ama-Perkins Braille eneleyo.
Banengi na ababalisi abenelisa ukuthi bafundise labo iBraille.
Uqakathekile ukuthi i-Ministry of Education nxa ifundisa ababalisi ibafundise iBraille, ngoba nxa sikhuluma ngendaba ye-integration eyokuthi umntwana engafunda at whatever school, ababalisi kumele babe lolwazi olokufundisa iBraille. Khathesi banilutshwane ababalisi abalolwazi olokufundisa iBraille elizweni, ngoba ngathi specialized area of special needs education.
Ekukhuleni kwenu iBraille yaliphathisa kangakanani kulezinto na elingathi lalingeke lenelise ukuzifeza ukungela Braille?
Ngathi iBraille yangincedisa kakhulu mina, owaqala ukuthi ngibe ngumuntu owazi ama-spellings. Yangincedisa njalo ukuze ngikwanise ukubala, ukuze ngibe le interest iwundaba ezithiyethiyeneyo. Njalo yangincedisa njalo ngoba besilabantu ababekwanisa ukuthi bafundise iBraille. So khonokho kwanceda kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi basiqalisela ukusifundisa iBraille sisabancane kakhulu, othi sikhula lathi besile confidence ezokuthi lathi siyakwazi ama-spelling, siyakwazi ukubhala lokubala.
le ngathini kwabanye abasakhulayo abadinga ukusebenzisa iBraille ngaleli langa eqhakatheke kanga.
Kumele siqhakathekise iBraille, iyo ilanguage esinceda thina ukuze lathi sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uzananzelelo ukuthi khathesi njengoba ilizwe selisebenzisa into zamakhompyutha lani khanye njengani abantu sebeyilahla iBraille, kodwa iBraille ilokhu iqhakathekile kakhulu nxa sikhangele ukuthi iyo ezasinceda ukuthi sibe ngabantu abaconfident, sibe ngabantu abakwanisa ukubhala ama-spelling ayiwo, sibe ngabantu abakwanisa ukuthi bazivalele.
Umnumzana Masimba Kuchera usebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, ube secingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Amanye amagqwetha athi ukususwa kwesigwebo sokulengisa kuyinto enhle laloba bekulabanye enkundleni zokuxhumana ebulenjini abathi ukukhutshwa kwesigwebo lesi kulakho ukwengeza ukudala kwamacala okubulala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isigwebo lesi esentambo ngokubona kwethu besiyisigwebo esihlukumezayo, isigwebo esokuthi umuntu akhitshwe ubuntu nxa kuyukuthi umuntu uyenze icala, umuntu kumele agwetshwe. Ukugwetshwa kwakhe ihanjiswa entolongweni, bekuyukuthi umuntu lowo aphinde aphenduke ebantwini akade ehlala labo esengumuntu odeserve ukuba nabantu bonabo, esithi ngesilungu i-rehabilitation. Ungakhangela isigwebo sentambo besiyisigwebo sokuthi lawe kuzwe. So isigwebo esinjalo aso sigwebo even ukhangele umhlaba wonke jikelele, isigwebo lesiyane sokuthi abantu umhlaba wonke kade sebesithi hayi isigwebo lesi aso sigwebo sokungikujesus.
Ukwesulwa kwesigwebo sokulengisa lesi akusoze kuwengeze na inani lamacala okubulala? Izigebengu sezisethemba ukuthi azisoze zijeziswe ngokulengiswa.
Eyokulengisa isikuthi ikhitshiwe completely, ikhona ku-state of emergency le in terms of i-defense act. So nxa usukumela uhulumende kuyukuthi wenza izinto ezinjani njengazonezo, yikho lapho intambo ebuya khona. So it's extreme conditions lapho ependuka khona. Kodwa generally umuntu oyenza icala lokubulala kumbe any other icala angeke asagaxwa isijeziso sokuthi uyahengwa.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ube secingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela mshweshwe, lamlela nampawa kubembula. Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kweze maphandleni, izakhamizi zemaphandleni eMatabeleland South zithi bezithwele nzima ngendlala esabekayo enyakenye, njalo zikhulekela ukuthi kube ngcono lonyaka. Kulabantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7.7 million abalambayo ngenxa yesomiso esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Loba kunjalo, abantu abaningi bafisa ukuthi izulu line benelise ukulima. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo oyisakhamuzi samasholo moshe ekwana North uthi umnyaka ka-2024 ubunzima kakhulu ngenxa yendlala ebuhlasela abantu kanye lezifuyo zabo.
Umnyaka ka-24 hayi awusiphathanga kuhle, ngizulu alinanga kuhle, indlala ibe nkulu kakhulu, zafelwa zinkomo, zafelwa ngamadonki. So lo nyaka izulu selinile, sikhangelela ukuthi silime, engiqalisile ukulima kodwa sesisiningi lethu sesilima ngezandla ngoba impahla zokulima kazikho, imali yokuqhasha ama-trekitha akasila ngoba sibe sile ndlala enkulu kakhulu, izifuyo zifile, amadonki afile, inkomo zifile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi semawane eKwanda South uthi umnyaka odlulileyo uJeneng lengabayanga ngemva kokulahlekelwa izifuyo.
Sesiphazamise kakhulu 2024, siphazamise kakhulu ngoba izifuyo zisuke zafa yonke into, hhayi le ndlala konke u-2024 singazi u-25 futhini siphathelene.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Gumlani Moyo oyisakhamuzi sensindi othi iningi lizaqala phansi ukufuya inkomo, imbuzi lokunye.
Hayi siliphelile. Sesikhangele ukuqalisa kuyo.
Ukhansela kaward 13 eGwanda South, umnumzana Miklas Ndlovu uthi umnyaka ka-2024 ube mubi kakhulu ngenxa yendlala ebikhona.
Unyaka ka-2024 ube ungumnyaka onzima okunye okumangalisayo kakhulu endlaleni yabantu. Yiwo umnyaka kwelakithi lapha ewadini yethu waba ngumnyaka ongakazange utholakala ihlobo. Loli jodo ngokwalo manzi abe luhlupho, wathola sowulwiwa abantu sebebangisana. Amanzi amanzi amaningi uvela katshana, abe ngumnyaka omubi okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Saziso Khumalo wayisakhamuzi ebokole insiza uthi bafisa izulu liqhubeke lisina ukuze benqabele indlala.
25 siyabonga umlimi ngoba izulu angithi izulu lakithi selisina, siyalima lokhu liqhube kanje lisina lakhona kwesikulimayo. Hhayi siyakubona kuyaphuma, so sikhangelela ukuthi unyaka uqhube izulu lisina ngenye uzaba ngumnyaka onganeno kulalwane ngoba hhayi sokuphuma konke omadelele lamalulu kolude sebephuma. Khangelela ukuthi iNkosi isiphilisile ube ngumnyaka onganeno ongcono kulo 2024.
Usobhuku emasolo omuhle mnumzana Love Mondlovu uthi lanxa izulu selisina inkomo lokhu zisifa.
Hhayi umnyaka ka-2024 lobu ungamangakuqonda lo inkomo zifike ezinengi nanginje ezingu-7 yena le ekhona apha ngesi-7 okuthi ngekhangethi vele isibaya vele nizasivala ungumnyaka omubi wathi uvele umubi kakhulu ikakhulu ezifuweni kuyafanana lebantwini abantu bathengala amanzi sifika zingathola amanzi okunatha oshithi indlala esifuweni ibini njalo la manzi ukuthi zinathe ukuthi asisakwazi ukuthi sizivulayo ukoma konke nendlala ngoba sesezifa ukuthi nanxa utyani sokuhluma zinkomo zokuzizwela phansi.
Iphephandaba le-Herald libike ekuqaleni kukampalakazi nyakenye uthi bese kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-50,000 elizweni lonke jikelele ngenxa yokuncipha kwamadlelo nokutholakala kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sike sizokwethula ngosithandekile mhlanga kusigaba sabomama.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula imigoqo ebebhekane labomama ngomnyaka esisanda ukugqiba ikakhulu ngenhlelo zamanzi lamagesi lokusilela kokudla. Sibheka phambili ukuthi kambe umnyaka lo oka-2025 umomethe. Sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu kaward 10 eNtumbane ongumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakobulawayo.
Inhlelo zamanzi lamagesi edolobheni elinjengelakobulawayo sesikuthatha njengenew normal. Amanzi alokhu ekhona kathesi, inkinga kube yiwona la magesi esikhuluma ngawo ukuthi ayenelise ukusifampela amanzi ethu lapho okulama-criteria ngama-pomponet. Sihlale amalanga ayi-3 towards Christmas kungela lona ugesi, so sehlulekile. Isifiso sethu ngesiloyiso besinaso besithi ngadilive onke umuntu kobulawayo mhlaka-25 utholile amanzi, kodwa amanye amakoti zitela esingakontroliwe akagesi. Ugesi lo nguyethu osesibisela sesikhona kakhesi.
Udaba lokusilela kwenkonxa zamanzi ezamabhawuza-ke abantu bengakhangelelani lonyaka?
Asila lona ibhawuza, wonke amabhawuza adown. Sibambeke ku-procurement ukuthi siyenelise ukuthi siripeye amabhawuza, yikhona ukuthi amanye ama-forces awakho ezandleni zikabulawayo. Kuyabe kulama-external forces sile esayini lapho engasayinanga laphansi ukuthi ubulawayo athola imali. Kodwa ke nga umzali uzathini? Yithi phela abakhangela ethini zakamisi. Ngabe sithi hayi siyalungile. Kodwa ke silokhupho elikhulu. Akulamanzi athena ngile madam angabuye le certificate yakhona. Ishort term yethu bi duplication of utilities pipeline ayikayenziwa. Imedium term yethu ibhopoma dam layo ama paper wethu still in process. Ilong term kwayisha ngani bese ithenjiselayo ukuthi mhlawumbe bengasincedisa by end of 2025 okusho ukuthi into eziningi wanaw relying kwamanye ama-forces then ama-aquafers sisalinde i-feasibility study ukuthi kuhamba yikho lapho esikhona kathesi.
Njengabokhansila liphathisa njani abangenelisi ukuzibhadalela indleko ezifana lezi ezibhedlela le makiliniki ukuthi uhulumende abasize?
Esikwenzayo thina sisama-councillors, umuntu ofika lohlupho olunjengalolo ngimbhalela incwadi aye ku-social welfare. I-social welfare yilo i-department elibhalayo izincwadi li-authorize liba exempt ukuthi bengabhadali i-tax fund because of their conditions ngemva sebe-assessile ngokufunda kwabo.
Kodwa yona leyo i-social welfare iyabanikeza okokudla na?
Sina kule program eke yabakhona kumbe iqalise phakathi komnyaka ngilingela ama-councillors involved, sasi-involva nge-last minute. I-program yawubi ayizwakali lakathi esizoke ngayizwa kumbe kuthiwa kufaka imali emafonini kumbe kuthiwa kwenziwani nokuthi ama-beneficiaries bathatha ngaphi because ngani bathatha abantu from a certain political party yiba bahamba bebhalisa abantu ezindlini and i-database yakhona siyazi thina. Those social workers ne-result protection nama-community health workers abayibo abakwazi ukuphila labantu nokuthi laphana esigabele singaka kulabantu abanje. They were sidelined from this program. So ukuthi vele bayirana njani, bayirana bodwa emkotweni asiyazi.
Ngambe singabona kusenzakalani njengoba izikolo sezivulwa nje kuyona le inyanga kulabo abaswelayo?
Omama abahlakaniphileyo abasebekhanya bamile mbijana ukuthi bathenge izivikimoco zekhisimusi bagijima kutobha amabhuku amabili amathathu ngoba kusasezobunzima kumaviki amabili alandelayo. Omama yibo phela abagcina abantu esikolo. Sisazahlangana lobunzima ujenyara zinekeli. Culturally abantu abomama yiyo ama-primary caregivers. Ngifinde ukuthi ugogo le-90 years le-84 years 70 years nguye futhi ogcina izintandane ezimore than 5 something like that because of different social ills ezenzakala ekuphindeni ukuthi umntwana agcine seyintandane and bazithole bonke abantu laba sebegcinwa ngabantu abesimami abangogogo.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Ndlovu kaward 10 eNtumbane ongumgcinisihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumanisipala wakobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikho napha eWashington DC.
Okwakhathesi ke sizwe uNtukamile Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa ngodaba lwegugurawundi sisesilobela eMidlands. Ngesikhathi salumbhuqazwe ibutho lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamatshumi amabili 20,000 kulesi sabelo kanye lasemathebeleland. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule uhlelo lokulungisisa lolu daba kodwa watshiya iMidlands phandle okuyinto esolwa ngabaningi kulumango. Sixoxa lo Councillor kaward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo.
Igugurawundi le esikhuluma ngayo kulabantu ababulawa eMidlands which is isilobela njengombeni lowagqelwa, but okusuka kusimangise ukuthi khona indawo le iMidlands kayikho kuhlelo lokukhumisana umlotha olwaqaliswa ngupresident uMnangagwa emaNdebeleni ukuthi abantu bakhulumisane. Kodwa-ke thina njenge-Midlands kasikho phakathi kwazo. Kulabantu ababulawayo ababalisa ungumenta Bebe umathanda kuzane lamunye rotong teacher told kanti family yabo leyo izakhuluma labo bani ikhulumisana umlotha bengekho kulolu hlelo.
Njengabaholi besigaba kuyini elikwenzayo ukuze uhlelo lolu luqhutshwe lase Midlands?
Mina njengokansila wesigaba esinye laso esilabazali ababulawa ngesikhathi seGugurawundi, ngiyazama ukuthi uhulumende, ngikhuluma ku-social media, ndakubo Studio 7 enyuzini, ndakukho konke ukuthi uhulumende mhlawumbe engabona ukuthi thina njenge-Midlands asiphathekanga kuhle ngokuthiwa kuhlelo lokukhulumisana umlotha. I-platform enjalo njenge-Midlands, ngicabanga ukuthi nxa ingaba khona, nxa uhulumente ngezwa lenkulumo engiyikhulumayo, bengicabanga ukuthi bengathatha inyathelo elingcono, kube labantu abakhulumisanayo ku-Midlands. Uhulumente ngiyazi ukuthi uyazama ukuthi kube lokukhulumisana, but nxa kukhulumisana kwakhona kuthiya ezinye izigaba, ngibona ngani akusoze kuphume kahle. Kakubunje indawo ezathatha izigaba zonke zelizwe lapho kwahlaselwa khona iGugurawundi, kungabe le ndawo ezingenayo kube le ndawo ezithiywayo, ngoba abantu iGugurawundi yayikhona emathebheleleni lasemidlands. Ngicabanga ukuthi inkulumo lezi abebandla ZANU-PF abanye bangeke bekhuluma ku-Studio 7, ngithemba bakuzwa lokho bazaphendula nxa besizwa ukuthi njenge-Midlands esilobela silabantu ababulawa ngesikhathi seGugurawundi, sicela labo bahlufaka kulolu hlelo, kanti yiphi i-ofisi okufanele ilandwe engasiphathisa ukuthi i-Midlands layo ingene phakathi kwalolu hlelo?
Bakhona abasola ukuthi uhlelo lolu luphathwa izinduna, wena uthini?
Mbonangana abasozi baluphathe kuhluhlelo lolu, ngoba labo siyaba sibabone bephatheke kwezepolitics. So abantu abasozi babe free ukuthi bakwanise ukuthi bakhulume lokhu ababona kusenzakala kusenziwa izinduna. So ngicabanga ukuthi ama-independent organization kumbe ama-organization akwanisa ukuthi ahlanganise abantu abazi ngeze conflict resolution, mbonani baye baba yibo abangaphiwa uhlelo. Izinduna kazikho qualified to hold lezo post, ngoba abainivesi yababona ukuthi ba baphatheka kwezepolitics balohlangothi abajeke kulo.
Inhlanganiso yeibhetshu likaZulu siyazi ukuthi ike yafaka ilitshe lesikhumbuzo seGugurawundi khona ngapho eMidlands, kodwa latshontshwa, selabiselwa yini?
Okwakhathesi ilitshe lekhe beyakafakwa, sikhangale ukuthi nxa bengazuza njalo imali, siyabakhuthaza ukuthi kababuye bafake amatshe okwenzela ukuthi abantu bakithi besindebeleni ababulawa isikhathi seGugurawundi imvali yabo ingalobi. Ngikhuthaze ibhethu likaZulu ukuthi bengadangali bayehle umoya, abaqhubeke behamba befaka amatshe kulezi ndawo ukwenzela ukuthi abantu bakithi sibakhumbule njalo. Siyababonga ngokuthi bahamba besenza isikhumbuzo sabantu beGugurawundi. Amatshe adilizwa sibili, siyakubona lokhu aweGugurawundi yinto embi kakhulu esingayithakazeliyo yona leyo.
Sibonge ukansila ka Ward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo ngokuba lathi kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungami Linkomo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki silo Charles Mthekwe Imbizi odabuka eBhinga ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds, lapha baphethe idlalade labo elitsha.
Salve, amanani balandeli endaweni zonke ezijeneyo emazweni abajeneyo njalo futhi ibizo ngiCharles Mthekwe imbizi ikhamba leqembu leSouth Super Sounds nansi album yethu number 3 etshona liyakamuleva ile themba zijabulela kakhulu.
Yebo mina bezana kuna makatani bayo. Sosala ubhayiza. Uzo kanje nitubi yahlangana lokho. Zwani. Yati batrago tikala wawo poti yakite balala ngula senge sei atala bonye beso. Yati batrago tikete wawo poti yakite balawa ngula senge sei atala bonye beso. Data mwana kulindiswe data. Yati basila poti keti wawo poti yakite balala ngula senge sei atala bonye beso wale la zilizile bama.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ungasithola ku number 8 yona +2637178240 85. Okwamanje ngise Zimbabwe ongabe ufuna ukuxhumana lami yiloko yakwele South Africa kuthi inamba zaseGoli nxa ngabe ufuna ukuxhumana lami zithi zona +2764355 9573. Ngabe ungabe ufuna ama CD noma ungabe ufuna ama USB xhumana lati kulezi nombolo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ya ngiyabonga abalandeli abahle inkosi libuzise endaweni ezijiyeneyo amazwi engalitshiyela wona ngokuthi lisupport ngendlela eyiyo sigcina lathi sifinyelele ukufika lapha ezingeni eliphezulu. Into engicela ukuthi likhona ukusupporta ngendlela ezihlukeneyo njengoba seninikile inumber zethu kumanani lathi nxa ufuna ingoma sakhona ukusendela uthenge online nxa ufuna CD futhi ungakhona ukulithola siyakulayo ukuthi ngakwendawo ukhona ukuthola iCD. Ngilithanda lonke ilizwe lonke ngibonga lapho futhi intukabili inkomo ngomsebenzi omuhle okusihlanganisa labalandeli ukubana sikhona ukuthi lathi si-advertise emoyeni.
Ngakehlukanike sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende ukhuthazwa ukuthi afundise ababalisi Braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ubulukhuni umnyaka ka-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ekulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.